Ubuningi bababalisi bebengayanga emsebenzini namhlanje. Abantwana ubuningi babo kumangwe etshiyeneyo baphendukile bengazange babonane lababalisi. Labo nje abantwana abakhethe ukuzisalela izikolo besala bengabadlalayo bengasajahanga lutho ukuya ngemakhaya. Kodwa ke ubuningi bababalisi lizwe lonke kureport esiyitholayo kabazanga banyathele khona isikolo. Kungumumo omubi lo. Kodwa ke bekungekho kungenziwa ngoba uhulumende lamatitshala bengakavumelani kunkulumo abayizamayo yokucazulula lolu daba.
Akhona yini amatitshala asehamba emsebenzini, njalo ungasitshela ukuthi kulani lokuthi lo ngowenhlanganiso yezimtha kumbe PTUZ yini?
Njengoba ngijilo ngaphambilini, balutshana kakhulu amatitshala atholakala enyathele ezikolo. Le ngithanda ukubeka ukuthi yinto engakazi yenzakale kumbali yaleli lizwe. Lapha amatitshala ababambana ngalindlela bafuqe njongo yinye. Ubuningi bamatitshala engaphose ngithi above 80% bonke kabakanyathele ezikolo selokhu saqala lolu daba. Enye njalo into enhle esiyibonayo ngaleli nyathelo esilithethe ngokubambisana esikho khona, akula nhlanganiso ephikisana leyinye kule indawo. Kungaba utitshala kala nyunyeni akiyo, kumbe ukuzinta, kumbe ku-PTUZ, kumbe ku-RTUs, ungaba la wonke waqede. Kodwa sonke sivumelene ukuthi isikhathi sokuthi sibambane sibe into enye, silise into eyodwa. Akula nyunyeni ngitsho leyodwa edonsela emuva kulokho.
Manje ngokungayi ezikolo kwamatitshala lokho, abantwana abangaseze bayenze kuhle izifundo zabo ezabo grade 7 lama O level lama A level, kuzathiwani manje ngomnyaka ozayo?
Kulusizi lokho ngoba uhulumende yena ngokwakhe uthi abantwana laba bangasoze benze kuhle baza kuqhubeka ngomnyaka ozayo beku grade kumbe ku form elandelayo. Lanxa thina besizamile ukumcebisa ukuthi hatshi lo singumnyaka osudlalisekile, akusela ndlela ongathi ungaba ngumnyaka wokubhala amazamani thini. Kodwa uhulumende walile wathi yena kabafuqelwe phambili badlule. Kodwa ke njengokuba usitsho kusimangalisayo ukuthi zamani thini bani ezabhalwa abantwana befunde inyanga ezimbili kumbe inyanga eyodwa kumbe bengafundanga totali. Ngoba ungakhayela umsindo wamatitshala uqalise phose ekuqaliseni komnyaka ngoJanuwari awuzange uphele kuze kube lanamhlanje. Yikho ke abantwana abafundanga. Kuyamangalisa lokho ukuthi uhulumende ujongene ngalokho. Uhulumende yena uthi nxa enikeza izizathu zakhe uthi angekela ukufuqa laba bantwana badlulele phambili kuza kuthi kulimaze intake elandelayo eyamakholeji lamayunivesithi. Uthi yiso leso sizathu. Kodwa thina sisibone njengesizathu esiqakathekileyo leso ngoba sikhangelela abantwana laba abalimeleyo umnyaka wodwa. Besicelise ukuthi ngabe ngamiswa bayebhala amazamanitshini yabo ngabo March next year. Pho ke siyehlulana lohulumende kulokho. Kodwa ke mbona ngani ngabantwana sebelimele umnyaka wonke.